Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi Zanu PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili.
Naze ukuthi izikhali lezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo.
Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengu ebesezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla entshontshiweyo engena kungxenye yesigidi ngemali yeMelika. Luyaqala uhlelo lokuvalela uZulu wakobulawayo amanzi okosuku lonke ngoba esesilela emadamu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili njalo baxotsha lezihlobo zomufi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abebandla lezanu PF baqale ubudlongudlongo lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesiga lesi namhla batshaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abagucela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngaphi lokuthi bakusimo bani. Ngokubika kwebandla le-CCC, u-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU PF umnumzana Piers Jamba watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsini ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Scala uthi kulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli be-ZANU PF.
ZANU PF, a very unpopular ZANU PF member of parliament, Keseke Rua, has mobilized the tribes who were gathered at Chikwana shopping center to
take. Mmeli weZANU PF eseke ubudanisa abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahamba emfeni batshaya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
That we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away. And that is where we stand at the present moment. So,
uSikhala uqhubeke wathi bazama ukuba amapolisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We have already given instructions to the Zimbabwe National Human Rights, specifically Alex Mchadahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxotshwe laba bantu sokuthetha isikhathi sethu lokhu besigijimisa sesihambisa udaba lolo umthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli be-ZANU PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapholisa asenqaba ukuthi ivele kasomuntu wezane? Bahamba ni kwe-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezane. Kulobu fakazi obukhulu mdlalo oke banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo.
Ebuzwa i-Studio 7 ngidlakela lolu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF uMnumzana Tafazwa Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo. Umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing. Ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova osobenziwe esililweni sakhe. So kusonde kakhulu nguZulu ogoqela abalelwa amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awu European Union loweBhilithani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Dlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uxwayise uZulu ogoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baziphathe ngokuthula njalo bengaze baphatheka kundaba zodlakela. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Sikhulile Simpson Mpofu eNational Heroes Acre eHarare namuhla. UMpofu udabuka eGwanda njalo wake waba ngumajor general kubutho. Amapholisa kobulawayo asebophe abantu abanakanelwa ukuthi izigebengu abayisishiyangalombili abatholakale belemibhobho, inkemba lezinye izikhali kanye lempahla ebiza ingxenye yesigidi samadola eMelika, i-$500,000. Impahla le igoqela izimota, omabonakude lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezindlini. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Ababotshiweyo nguSelby Nkala weMagogwe North, Vincent Kumetwe Nketa 9, Prince Ndlovu weOtlo Bengula, Atkins Maninzwa ohlale Otlo Bengula, uDerek Ndlovu oyeOtlo Bengula, uKasimiyo Mwanzimahle oyeMganwini, Kelvin Jabulo ohlale Phumla South, kanye loMboni Zashe Manyaya oyeNkulumane. Abasolwa abamiswe emthethwandaba kamantshwa kobulawayo namuhla besethezwa amacala obugebengu lokutshonta behlome ngezikhali. Bazaphindela enkantolo ngomhla ka-27 kulinyanga. Nasi isikhulume zamapholisa kobulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-3D homicide gator kobulawayo e-section eqeqeshe kakhulu endabeni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi. Bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine eseqamba abanye bakhe baze baba yifica mlembili. Kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inamba ibe ng-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
UNcube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi bezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million yama-United States dollars ezitholakeleyo. Amapholisa asaphanda sarecover ezinye futhi impahla eziningi. Kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngowawe sebenza izimota bethwala izingqamu Even lama matches na lava siwezayo siyatholile.
Leviki ephelileyo ilunga lebandla le Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe elophe ngula West ebusuku. Bamtshaya, bamgamula ngenkemba, bathonta i-US $25. Lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe, u-Inspector Ncube uthi Dube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayilanga amasela sibili aswendaba somba ngazo. Siloko sisaphandisisa ngendaba kaZonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa, kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule. Laloba singake sitsho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesandla khona lapho, kodwa amapholisa e-SID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulawa eselilala kwemvundla lisesaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sandile Ndlovu uthi laye ke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagwegwe lapha umasela sithwale senzima silali. Bathontsha, babhidliza izindlu zabantu, wayenza into ezingalunganga. Bangena bathontsha i-TV. Bachontsha lamafoni ayesechajeni khonapho into eziningi nje yazisasegcini.
Kulandela ukubothwa kwabasolwa laba, abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangela impahla zabo ezacathayo. Omunye wabo unkosazana Talent Nkomo.
Singenelwe ngamasela basigqekezela, bavula isivalo, bakwathula isivalo bangena. Bafica ngilo mfana ongu-form 6 bafika bamtshaya umfana lwana. Bathe bemtshayile. Bathi bafuna imali, bathi ngaphi imali mina, ngathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 user, bathi beceda lapha bethatha i-television, the fridge. Baye bephuma behamba, basishiya kwaba sethukile, bese silele yathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabasishiyagalombili ababotshiweyo, kunabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Amanye amalokishi akobulawayo alele engelamanzi atshona engelawo njalo namuhla kulandela ukuvalwa kwawo ngumasipala waleli dolobho ngoba esesilela emadamu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yakobulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela namuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamashumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana le-Lockview, i-Sunning Hill, i-Malenzi, i-Riverside, i-Waterford, i-Manningdale, i-Wilsgrove, i-Benavista, i-Douglasdale, i-Fortune's Gate, i-Selborne Park, le-Matshamhlophe, umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi uDubo ukuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu lemzingwane ngoba selitshile. Nansi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi kusukusela kuyayo ngomvulo idolobho lizangena ku-24-hour water shedding. Lapho isabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma residential areas wonke, si exempta kumbe singavali kuma areas e-industry, lama areas e-business ingathi CPD, e-commerce and industry. Ama engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke safika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sifike siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
UMampofu ukhuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Injiniya athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke safika ku 21 months singangena ngoku water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sike siqalise kathesi so that si stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kuthi ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki, sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa. Kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki, okuqathekile njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze, singa dlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyane. Esikunanzelelayo ikuthi i-water rationing iloke ikhona. Esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration, benga exceed, singa consume beyond our water shed, water ration, ngoba sigcina sisiba lama penalties esibona ama bill ekhwela.
Abahlali bakobulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo sekholera. Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyikufa kwabantu. Siyesaba nomuhlezi ucabanga ukuthi izinto yikudura abani kholokhu. Abantu bayawuya nga, sizadlani? Umuntu ngumuntu ngokudla, umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla ukhwele kangaka, asisakwazi ukuthi senzeni, sesiphambene emakhanda.
Amazwi kaMandlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele.
Kutho ukuthi ngesikhathi zilisina kuyasongasela amanzi abantu sebesenza sokusenziwa irationing. Isimo saqhubeleke siba sibi ezweni, kubi ngesikhathi kuseyavota. Kuqakatheke ukuthi abantu bavote babenanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinta ukuthi izinto zibe ngcono. Ukudla kukhwelile 100%, accommodation 100%, transport kukhwelile 100%, ibond eseliholwa ngabantu being rejected as strong. Things are getting worse, bad. Ukuphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini, ordinary person on the street.
Izakhamizi zikhuthaza umanisipala wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane ezinenyi, kanti lokwakhiwa kwegwayishangani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha olubona ngenhlelo zokwelamisa olweZimbabwe Family Planning Council solutshele amakhemisi ukuthi axwayise amantombazana phezu kokusebenzisa mahlayana iphilisi lokuvikela ukuzithwala elibizwa ngokuthi morning after pill ngoba lingawaphazamisela impila kahle. Kubika uBathabile Masuku.
Iphilisi leli linathwa ngowesifazana ngenjongo yokwenqabela ukuzithwala nxa ethe waya emacansini lowesilisa bengazivikelanga. Kodwa iZimbabwe Family Planning Council ithi iphilisi leli lingaba lomthelela omubi ogoqela ukuvimba inzalo nxa lingasetshenziswa ngemfanelo. Ngokunjalo luthi kumele aqaphele. Nansi isiphathamandla salolugatsha uMnumzana Mission Gwafa.
Okuthiwa yi-morning after pill nxa kusuke kwenzakala isehlakalo socansi kungela ukuzivikela kumbe umuntu udlwenguliwe, ukuthi uvimbele ukuzithwala kumele uthathe leli philisi okuthiwa yi-emergency contraception pill. Kuvamile-ke ukuthi abantwana abaningi abasakhulayo balisebenzise mahlayana nje, okuthiwa isilungu yikule abuser. Abantu bazihloniphe, bacabange kabili kathathu umuntu engakayi emacansini. Okungalivikeli imikhuhlane yemacansini kale livikela kuphela ukuthi umuntu engazithwali. Lisebenzisa insuku zonke, yebo ayingozi kubana usuguqula kakhulu isimilo somzimba wakho, lama processes zakala emzimbeni wakho esingakuthi thina yimvelo.
ugwafa uqhubeke echasisa ngengozi yaleli philisi.
Lila ma side effects anjewo ukuzwa ufuna ukukhipha ukuhlanza, at times uyaba dizzy, ube nesiyezi, uphelelwe ngamandla. So ukuthi singazi subject to all those side effects, kulungile ukuthi sidinge irregular method of family planning, ube lendlela eyodwa oyisebenzisayo ukuzivikela, not ukuthi uhlale ungumuntu oba lengozi nsuku zonke. Kasiqapheleni ikakhulu thina abasakhulayo, sizivikele, sifunde ukwala ukuya ecansini, siye ecansini nxa sivumelene kumbe sisebenzise i-protection, ngoba sisazi ukubana leli philisi alivikeli emkhuhlaneni eyo esiqede kakhulu ontanga.
Abezempilakahle labo bathi abakhuthazi ukusetshenziswa mahlayana kwaleli philisi. Bathi umuntu engalisebenzisa nxa ethe waya emacansini engazivikelanga, hathi ukuthi lisetshenziswe njalo nje, sokuyiyo indlela emqoka yokuzivikela lokulamisa. Nangu umongi umnumzana David Sithole.
Amaphilisi la ayafanana lalawo anathwa ngabantu esithi ngawe family planning, kodwa ke umahluko wawo yikuthi isilinganiso salapha sikhulu, singaphezulu okuphindwe ngamandla amaningi angabe emane kumbe amahlanu kulalokho okujayelekileyo, okuba yingozi kakhulu emuntwini nxa engajayelwa ukusebenzisa, ngoba kuyabe kulokho kuphazamisa isimo sakhe, kuphazamisa emzimbeni wakhe ngendlela ezingajayelekanga. Umuntu kasebenzise inormal ukuthi evikele kulokuthi asebenze lokho kuyi-emergency, ngoba asiyo nje ukuthi umuntu ehlale kusebenza ngemva kwesikhathi, kodwa ngiyokuthi kusebenze kuphela nxa kwenzakale umuntu engazange ecabangele umbe engazange ezilungiselele, hathi ukuthi ebe ehlala esebenza leyo ndlela kuphela yokuzivikela.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sanele Mathuthu uthi abantwana sebesenza izinto ezingabalimaza ngokujaha izinto.
Singananzelela ukuthi abantwana sebeqala amacansi bebancinyane, okuyingozi ukuthi babanjwe imikhuhlane eminingi, kodwa okunye esinanzelelayo ukuthi sebenatha lamaphilisi okuvikela ukuzithwala, okuyingozi futhi ngoba esikhathini esiningi nxa sebefuna ukuzithwala kuba nzima ukuthi babambe isisu, kodwa bengasakwazi ukuthi kwaqalela ngapi kumbe wavele wazalwa ele problem engxenye bengabakwazi ukuthi okuyingozi kuyini.
I-Morning After Pill ikhangelelwe ukuvikela owesifazana ekuzithwaleni nxa inathwe kungakedluli insuku ezintathu ngemva kokuya emacansini kungela kuzivikela. Kodwa ayivikeli imikhuhlane yocansi efana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali, kanye lokuchithwa kwabantu esililweni sakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kwezempilakahle eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-International Albinism Awareness Day namuhla, uZulu ekhuthazwa ukuthi ehloniphe amalungelo alabo abaphilala lesi simo. Abale-albinism bona baxwayiswa ukuthi bekhulume ngazwilinye ukuze izikhalazo zabo zizwakale. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-albinism yisimo esibangela ukuthi umuntu abe lejwabu elimhlophe ngenxa yokusilela kombala wakhe ngokomdabu, imelanin ngesilungu. Inhlanganiso yeZimbabwe Albino Association ithi abaphila lesimo lesi babhekane lenkinga ezigoqela-ke ukubandlululwa ngumphakathi lasemisebenzini, ukuthola amathuba, ukuchiswa-ke kakhulu lilanga okubangela ukuthi bahlaselwe yimvukuzane yejwabu, i-skin cancer ngesilungu, ukudabuka mahlayana kwezindebe kanye lokungaboni kuhle emehlweni. Isiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Mercy Mawungani Zechimanga uthi ngemva kokukhankasela amalungelo abo kabanzi kusukela ngomnyaka ka-1996 sokusiba lenguquko kundlela abaphathwa ngayo lanxa nje ihamba ngonyawo lonwabo.
Kubathana kwedu kuthi tibude nechini chimwe chete uye to amplify our voices as one force.
Siti asikhulume ngazwilinye ukuze sizwakale kuhle.
Unkosikazi Mawunganise uthi loba nje zisaziningi inkinga abaphila ne-albinism ababhekane lazo, bayathokoza ngokuthi uhulumende usevuma ukuthi amafutha abawagcobayo ukuze bavikeleke ekutshiseni ngelilanga ama-sunscreens ngesilungu angene elizweni phansi kohlelo lwe-essential drugs list. Khona athi kubanikeza ithemba lanxa engakatholakali kalula lawa mafutha ngabaningi abane-albinism. Osebenza labaphila nesimo lesemathebheleland umnumzana Sanders Muntsanka uthi baphila nzima laba bantu.
Abantu abale-albinism balohlupho ikakhulu kakhulu olwamehlo. Amehlo abantu abale-albinism balamehlo angaboni kuhle. Njalo abantu abale-albinism ijwabu labo linzima kakhulu ngoba litsha ngelanga. Ilanga liyabatshisa kakhulu okokuthi libangela umkhuhlane okuthiwa yi-skin cancer. So sikhangele ngokuthi abantu abale-albinism isikhumba sabo lesiyana kumele sivikelwe elangeni ngoba ilanga yiyo inkinga enkulu emzimbeni omuntu ophila nge-albinism.
Umuntsanka uthi uzulu laye kumele aphathise abantu labo njalo engababandlululi.
I-discrimination kutho ukuthi umuntu ongakwaziyo ukuthi lo umuntu ngumuntu nje ofana nalaye umkhangelela phansi, abanye bayenyanya abantu abale-albinism. So ngimlaleli wonke ngiyalitshela ukuthi abantu abale-albinism ngabantu njengabanye abantu. Asibaphatheni kuhle, asibahambiseni esikolo abantwana bethu esikolweni abale-albinism, singabakhangaleli phansi. Abantwana abale-albinism bayakwanisa ukwenza yonke into enziwa ngomunye umuntu ongela-albinism.
Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi intuthuko ikhanya isiba khona kucele lezemithetho kulandela ukwethulwa kwe-National Disability Policy nguhulumende nyakenye, kodwa uthi kumele kwengezelelwe indlela abantu abanje abaphathiswa ngayo kwele Zimbabwe.
Usathola ukuthi esibhedlela kathesi imitshina esetshenziswa ukuncedisa abantu abalemvukuzane akula. Uzathola njalo ukuthi akukabi lula ukuthi abantu labo bathole amafutha abawasebenzisayo. Uzathola njalo ukuthi akukabilula ukuthi bathole amanglasi abawasebenzisayo emehlweni.
EZimbabwe abantu abaphila nesimo se-albinism babikwa bezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Usuku lwanamhlanje lunanzwa phansi kwendikima ethi United in Making Our Voice Heard. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC lithi abasekeli be-ZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamashumi amabili. amapolisa akobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengwe besezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla etshontshiweyo engena kunxenye yesigidi ngemali yemelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.